ukubotshwa kwabantu khona lokhu babudube yikho kugcwalisa esihlezi sikutsho ukuthi khona uhulumende lo kasiye uhulumende wabantu nguhulumende ozifakileyo nguhulumende wovalo wesaba abantu labathi khona uba yibo abamvoteleyo kodwa yena ezifakile kuyatshengisa futhi khonokho ukuthi yona isadakhi ngokwayo njengoba kusenzeka phambi kwayo ukuthi kuyatshengisa layo ukuba buthundu kwayo ngoba kunje khonapho kutho ukuthi iza kuwemukela layo kunjalo kungabi khona ekutshoyo bangakuchothozi khona lokhu ukwenza okungaqondanga so ke akusimangalisi yikwenza okwezanu since 1980 ukuthi umuntu atshengisele akufuneki khona kuvele kuyayangisa ukuthi kuthiwe eZimbabwe kakula muntu otshengiselayo ngokubola kwezomnotho ukubola amalungelo abantu esephula kusenziwa so kungakubonakala kungalamuntu otshengiselayo ngoba abantu bayabulawa bayancindezelwa izinto ezifana lazo nalezo
indaba babancube bethule kangaka abantu konke lokho kusenzakala
awusithi uyakukhangela kuphinda kubuye futhi kithi abantu ezweni sivumelani kusenzakala izinto ezinjengazo nalezo yindaba kulabanye abamtshotshozela uhulumende bavumelane laye bathi khona uqondile esenza ukuganga okufana lakhona lokhu ukuthi amalungelo abantu kwalwelwa ilungelo loluntu elizweni kodwa kakukho konke khona lokhu kumele abantu bathule kubonakale ngathi hhayi konke kulungile kumbe bayavumelana lakho kodwa-ke bengavumelani lakho so ke kumele uhulumende lo ngabe nguhulumende oyangekayo oba lenhloni ngabe uyayangeka bakuyekele khona lokho okungumkhuba abakwenzayo ukuhlupha uZulu ngayona le ndlela esiyibona isenzakala abasukumi abantu baye baningi bayetshengisela nxa kubotshwa kubotshwe wonke umuntu all the millions zibotshwe sibone ukuthi babazayo bezazivalelana.